Ya kulo muntu naze kuba kwazi ukuthi kuthiwa ngomuda isesinyoka wabuya wanathatha around 10 AM wayengethusela isithi ngifuna ukudila rani and yena ule power spereke ulama-connections akhe was going to deal with me but I don't even understand wayengena ngakhi
ekwenza khonokhu ube ngani ukwethusela ngaliphi ulandela lokhu yini okwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa
ngibona njalo ngibona njengathi yena wayevele funa ukuthi achengisele ukuthi yena uyalalela ukukhulunywa ngumpresident wakhe and uya-implement
singathi ke
lokho kwakhulunywa over the weekend kwakhulunywa ngomgqibelo then ngibona njengathi wayevele funa ukuthi achengisele ilizwe lonke ukuthi yena vele is the most obedient son.
Wethukile yini kakhulu njalo uhambile emapholiseni?
Yes, ngethukile kakhulu ngahambe emapholiseni ngayemangala.
Athini amapholisi?
Ukuthi amapholisi avulile i-docket wathi bona singahambe court ngolwesihlanu.
Ubona ngazani kuyahamba njani udaba lolo?
Angazi ukuthi vele bona baza kwenza njani.
Yebo.
Ngiseni is connected and powerful.
Ndikuphatha njani xa sokunjalo?
Thina sibona njengathi abantu bayabe beyeyisa imisebenzi yamagweta namadali ma besenza njalo uyakhonfirma nje ukuthi akula rule of law lapho umuntu yenza zantando nxa i-WBF uyabe ngumthetho yena ngokwakhe.